Kuqakathekile kakhulu ukuthi sikhumbuzane ukuthi omama bahlukumezwa kakhulu elizweni omhlaba wonke jikelele, and it is irresponsibility yomuntu wonke ukuthi aluqede udubulo lomama abahlangana labo, ikakhulu when it comes to lokhu esithi thina i-gender-based violence. So siyakhumbuzana-ke amalanga alandelayo la 16 ukuthi singenza njani ukuze siluqede lolu dubo ezimulini, kuma-communities njalo elizweni.
Yes, ungakhangela emuva lapha ubona zane selakwenza eZimbabwe, kuyanceda yini?
Kuyanceda kodwa i-speed sakhona singani si-slow. Singakhangela i-constitution esilayo eyapha khona ngo-2013, at least singani yaphakamisa omama ukuthi omama labo bangani bayahlonitshwa njalo babe khona ezikhundleni. So indaba yokuthi omama sebekhona-ke mbijana ezikhundleni sebekwanisa ukuthi bephushe eminye imithetho ukuthi omama bangahlukumezwa njalo amalungelo abo ahlonitshwe. Ngibona ingani siyasalela njalo sibuyele emuva ngoba singakhangela okade kusenzakala kathi singama-elections, omama bebehlukumezwa kakhulu ukuthi bangeniswe ezikhundleni. Ndleni sizizitori ezibuhlungu kakhulu ukuthi omama bagcina bedlwangulwa ngoba abakupolitics ukuthi bona bekwanisa ukuthi bangene ezikhundleni. And njalo nxa sikhangele i-economy nxa yinje, so umuntu ongumama nguyokhangela abantwana, nguyohlukumezwayo ngubaba nxa ubaba ukuthi kalethi imali ekhaya kumbe uyahlupheka akatholanga msebenzi, usuka sehlukumeza umuntu owesifazane osendlini. And njalo mama siwabona njalo abanye sebesenza lokho esithi thina ama-sex workers ukuthi bathole ukudla, bahambise abantu ababo ezikolo. Kubona njalo kuyi-form of ukuhlukumezwa kwabo mama khonoko.
Kambe kungalungiswa njani konke khonokho makhumalo ngoba sihlala sikwenza konke lokhu?
Kumele kutshintshwe. Mina ngibona sengazathi ku-right ukuthi sikhumbuzane nge-16 days of activism, but kumele sikwenze njalo insuku zonke. Singameleli kuphela ukuthi siqalise mhla ka-25 November bese sikhuluma ngakho. Kumele kube yinkulumo nje khona emarediyweni, ezikolweni, abantu bafundise ukuthi omama bayahlonitshwa ngoba yinto nje engikhoyo yena leyo. So ufica ukuthi omama bagcina bephathwa ngendlela ezingayisizo. So it's about i-education, it's about ukuxoxisana ngendaba zona lezi, it's about also imithetho eqinileyo e-protect omama. Lokuthiwa ama-victim friendly unit akhona emapholiseni sometimes akasebenzi kangako ngoba labo nxa uhamba usiyaripota ama-cases abo mama uzafica ukuthi bona ngokwabo abakho victim friendly, abakuzwisisi khonokho. Ngiyakhumbula omunye udade wabe ohamba emapholiseni esithi wayesayiripoti ukuthi utshaywe i-boyfriend yakhe. Impolisa wathi wena ungathethisa i-boyfriend yakho, ungathethisa umuntu ongubaba, kumele kutshaye. And lipholisa leli lenza elitsho njalo. So uzafica ukuthi kumele kutshintshe vele ama-institutions ethu aqalise ukuhlonipha omama. So njalo imithetho-ke eyiyo ezabenza ukuthi bakwenze lokho ibe khona. So sifuna ukuthi ama-courts ahloniphe omama, amapholisa ahloniphe omama, kube le mithetho njalo efakwayo yi-parliament ukuthi ihloniphe omama. Yikho lapho esingaqalisela khona. So siba le-oversight eqinisekileyo ukuthi imithetho le iyalandelwa. Labo bejaji sibilo okuqinisekileyo uqotho ukuthi omama bayaprotect njengoba lokho sikubona kusenzakala kwamanye amazwe. Ngiyabona eBotswana laphana ungaphambanisa umuntu ongumama, uyangena sibile enkingeni. Inamibia layo sikuzamile lathi singakuzama khona lokuthi omama bahlonitshwe.